ngemva kwesehlakalo sokutsha kwe-dormitory yabafana sikhulumisane lesikolo sizama ukudinga indlela yokuthi sincedisane lesikolo basebesinika imvume yokuthi sivule i-GoFundMe. Mina ngilapha e-America and amanezi ukuthi ngivule i-GoFundMe leyana with authority yesikolo, so it's running now. We have raised about $800, so we are still appealing and to abantu abafunda eMatopo labanye nje isihlobo abangane and everybody who is a friend of Matopo and well wishers to come in and bazama ukuthi basixhase that sizama ukuthi sixhase isikole.
Singathi vele lapha lidinga malini?
So i-GoFundMe leyi our initially imali esiyidingayo kathesi i-5,000, so ibhaliwe khonaphana ku-GoFundMe page, so sidinga 5,000. So i-5,000 leyi ngiye ukuthi sizama ukuthi sithenge ama-uniforms abantwana, sithenge icathulo lezigqoko, ingubo, lama-matresses, ama-toiletries, lokunye nje ama-personal things abantwana athileyo kuma-classroom ngaphandle. So yimali esizama ukuthi siyidinge kathesi ukuthi sikhave sithenge lezi zinto ezama emergencies abantwana abazidingayo ukwenzela ukuthi baqhubeke ngezimpilo zabo.
Ye, khuluma labantu abafisa ukuthi bafake imali kumele benzeni? Khuluma labo sisu.
Bangahamba ku-internet bangachecka kuphela ukuthi help Matopo, ungasearch ukuthi help Matopo GoFundMe. Kuzabisa ipage eyedwa khonaphana eye GoFundMe. Kule button ofika ulipress elithi donate, ungathi donate, so kuzakunika nje ama-options okuthi u-donate khona. Sebenzisa ama-card, credit card, kumbe ama-debit card, or amanye ama-forms of payment. So uyafaka ibizo lakho, ukuthi ufaka le amount. Awufisa ukuthi bakunanzelela abantu ukuthi kwesinye isikhathi nxa u-donate laphana u-GoFundMe, ulenye i-option lapho ofaka khona i-commission, i-tip yabo. So ma ungafuna ukufaka i-tip ku-GoFundMe, uyahamba nje ufuke ufaka u-zero, ngoba nxa ungafaka ngu-zero enye imali iya kuya ku-GoFundMe, but ungafaka u-zero yonke imali oyifakileyo iza kuya ku-fund le eMatopo.